Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla zimashumi mathathu lanye kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bana kambe yebo kuma shop nge 20 cash back in 10 kune hard carry cash back at 20. So kuze ntoni imali 100 ngabe sentete 160. So gatesa kula ngila ngakiko cash la imali akona kayiko ngayifaka bakufakela 50. Uthatha la iyathathwa futhi.
Ukusilela kwemali kuqhubeka kusiba kubi emabhanga kanti le ndwendwe lazo ziyaqhela.
Did Grace Mugabe
wasithola kanjani isivikelo se-diplomatic immunity uGrace Mugabe? Lasebenzisani ukumupha lesi sivikelo? Lo ngumbuzo olula. Weza la, wachaya owesifazane wakwele South Africa.
Umongameli wakwele South Africa, uMnumzana Jacob Zuma, uthi gala lwazi olupheleleyo ekuthini kungani unkosikazi Grace Mugabe wavikelwa ekubotshweni phansi komthetho we-diplomatic immunity. Inkokheli yomdabu weMashonaland isebenzelana labohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority ibika ngomkhosi owe-carnival loba ibira eDomboshaba Caves. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Ukusilela kwemali emabhanga kuqhubeka kusiba kubi njalo indwendwe lazo sezihlala zikhona. Lokhu kwenzakala amabhanga wonke elizweni esehlise isilinganiso semali umuntu angayithatha nxa ephandle kwelizwe. Kubika uNompumelelo Moyo.
Inengi lamabhanga ezweni selisipha abantu imali ephansi kwekhulu lamadola ngeviki, kuthi amavinkili asesipha ichumi lamadola umuntu angathenga esebenzisa ikhadi lebhanga, kuthi ngesinye isikhathi uma ubulembu buwile abantu abenelisi ukuthenga bathole imali emavinkilini. Kuthi abaqhatshi abaningi sebeqeda isikhathi eside belayinele ukuthola imali ukuba bayeholisa izisebenzi kumbe ukubhadalela indleko endaweni ezingemukeli imali yebulenjini kumbe abangela mabhanga abagcina khona imali. UMnumzana Kenneth Moyo uthi uselenyanga ezintathu engatholi imali la ku-Echo Cash kungesifanayo.
Bana kambe yebo kuma shop nge 20 cash back in 10 kune hard carry cash back at 20. So kuze ntoni imali 100 ngabe sentete 160. So gatesa kula ngila ngakiko cash la imali akona kayiko ngayifaka bakufakela 50. Uthatha la iyathathwa futhi.
Ebantwini abadala bona kuba ludubo olwengeziweyo, kutsho uMnumzana Soul kwakuba Ndlovu.
Akuzwakali ukuthi kanti imali yalokhu ihlupha, kodwa kuthe only about a week loba iviki ezimbili sanda kwedlula kwathiwa sekufa kwe-300 million. Iye ngaphi leyo 300 million? Nxa kulokhu kuhlupha sinikwa ama-$30 ngelanga, ama-$50 ngelanga, ama-$100 ngeviki.
Ethi sekudinga ukuba uhulumende loZulu bahlale phansi babone ukuba udubo lokusilela kwemali lunganqotshwa kanjani ngoba isizwe sesifile.
Kufanele abantu bakahulumende bake bahlale phansi babe lenqondo yokuzibuza ukuthi baliphethe kuhle izwe leli na kumbe selehlule. Nxa lehlule dingani another solution.
UMnumzana Agrippa Madlela ongusomabhizimusi uthi sekumthatha insuku ukuba enelise ukuholisa izisebenzi zakhe njalo sekusidla esambeni.
Imali ayikho emabhenki, ukuthi uhambe edrawi imali ebank uphiwa $50 ngelanga. Ilesebenzi ezintathu lapha kuplot kumele inyanga iphela ngiyedrowa 6 times ama-50 nxa lami sendimfune yami mengihambe 7 times or 8 times eplazini lezinye ezingu-5 kunithatha 10 days ukuyadrowa imali leyo.
Imizila eminingi ethi yenza ukuba abantu baqede isikhathi eside bekundwendwe kulokuthi babe besemsebenzini.
Kule mzila eminingi emabhenki abantu bemele izimali zabo kuma-ATM emabhenki and other financial institutions. Implications ezikhona ikuthi these people when there are so many queues belindele basebenza nini abantu labo.
Amabhanga aseyehlise imali ethathwa nguZulu emabhanga aphandle kwelizwe. Umuntu usevunyelwa ukuthatha amadola angamachumi amahlanu ngelanga, athenge okungedluli amadola angamakhulu amabili ngelanga kumakhadi aweVisa card loba iMastercard. Ilizwe lilungiselela ukuya ekhethweni. Amabandla ezombusazwe lawo athi kuza kuba nzima ukuthi bathenge impahla zabo zokukhankasa ngaphandle kwelizwe njalo ezweni ziyadula intengo iba ngephindwe kabili kumbe kathathu uma kuqathaniswa lakwamanye amazwe bethi lakho lokhu ngokunye okuzaphambanisa ukuqhutshwa kokhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma namhla utshele amalunga edale lephalamende lakulelo lizwe ukuthi kalancazelo yokuthi kungani uhulumende wakhe ephe unkosikazi Grace Mugabe isivikelo sokungabotshwa phezu kocala lokutshaya owesifazana waseSouth Africa ngoba engachasiselwanga njalo engayisilo gqwetha. Kubika uBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Amalunga edale lephalamende kwele South Africa lamhlanje abefuna ukwazi ukuthi indaba uhulumende wapha unkosikazi Grace Mugabe isivikelo sokuthi angabotshwa kanti ngokomthetho wayengalaso leso sivikelo ngesikhathi etshaya unkosikazi Gabriela Angels. Oqaloku ethula lombuzo lilunga leinkatha Freedom Party unkosikazi Leslie Van der Merwe kodwa umongameli Zuma wawutshaya indiva umbuzo wakhe waphendula okuseceleni. Lapha ke kusuka umkhokheli webandla leDemocratic Alliance umnumzana Musi Maimane wathi uZuma akaphenduli ukuthi kungani uhulumende wephula umthetho ngokuphi isivikelo lesi kunkosikazi Mugabe.
What grounds did Grace Mugabe
wasithola kanjani isivikelo sediplomatic immunity uGrace Mugabe? Lasebenzisani ukumupha lesi sivikelo? Lo ngumbuzo olula. Weza la wachaya owesifazane wakwele South Africa. Khathesi sifuna ukwazi ukuthi kungani uhulumende weSouth Africa wamekela wahamba ngobuqili bokuthi ulesivikelo sediplomatic immunity.
Lobanje kwabasegcekene ukuthi amapholisa amiswa ukuqhubekela phambili ngokubopha unkosikazi Mugabe ngoba sekuthiwa loludaba selungenelwe lugatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe. Uzuma uphe impendulo echiya amalunga ePhalamende ezonde eganono wabo.
With regard to Mrs. Mugabe,
ngodaba lukankosikazi Mugabe mina angisilo gqwetha. Angiwazi umthetho njalo angizange ngiphathe kulesi simo. Ngingaqamba amanga nxa ngingachaza ukuthi kwahamba njani ngoba angizange ngibe yingxenye yogatsha olwathatha lesi sinqumo.
Elinye ilunga lephalamende umnumzana Kloyama uvele wasukuma wakubeka wacaca ukuthi uZuma uyamesaba umongameli Mugabe yikho bakhulula unkosikazi Mugabe.
Honorable President, I think we must admit that
umongameli sekufanele manje sivume ukuthi iqiniso alisekho kuhulumende wakho. Yini ungavumi ukuthi uyamesaba umongameli Mugabe? Ngenxa yalokho umkakhe angachaya loba ngubani eSouth Africa. Umongameli, kanti vele siwuholiselani ngoba usuvule ilizwe lethu ukuthi abantu bazenzele umathanda.
Lakulo umbuzo umongameli Zuma akazange athande ukuveza isizathu.
I'm not a lawyer. I don't know what happened.
Angisilo kwethu. Angikwazi okwenzakalayo. Angingeke ngiqambe amanga. Indaba usithi iqiniso sengilibalekele ngoba ngikhuluma iqiniso. Yini uhlupho lwakho?
Ingcithi kwezomthetho zithi kusobala ukuthi uhulumende weSouth Africa akalaso esinye isizathu esisekela isivikelo saphiwa uNkosikazi Mugabe ngaphandle kokuthi wayehlose ukugcina ubudlelwano beSouth Africa leZimbabwe. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
UZulu senxuswe ukuza phatheka emkhosini wokubika kwabaphansi ozaqhutshwa izinduna zisebenzelana labohlangothi olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority eDomboshava Caves. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini eZTA oze emele izinduna uNduna Msarurwa igama lakhe engumnumzana Innocent Msakwa. Uthele umkhosi wenziwa kulandelwa obekuvele kusenziwa endulo ukwazisa abaphansi ngokuyabe kusenzakala elizweni.
Imwe yesikawu yatinoita sevanhu vatema ndeyekuti
thina abensundu ezimulini zethu sile mikhuba yethu esiyilandelayo esibonga ngayo ukuba sikhokhelwe kiko konke esiyabe sikwenza.
Osebenza kwezokukhulumisana loZulu kuZTA uNkosazana Shuvai Murumbi ulandisa ngalumkhosi wangomgqibelo endaweni ezilobhalu lweDomboshava Caves.
Abazaphatheka kulomkhosi bahlanganisela imbira zenarira, imaungira enarira, lamanye amaqembu achiyeneyo acula ezomdabu. UZulu wonke uvumelekile ukuzaphatheka kulomkhosi, njalo uZulu ucebiswa ukuthi agqoke impahla ezihloniphekayo. Busenjalo ezilombala obomvu azivumelekanga.
UNkosazana Murumbi ethi lumkhosi ulisiko kumele lilandelwe ngaphambilini kokwenza yiloba yini eZimbabwe okuphathelene lezamasiko nemikhuba yabantu.
Siyazi ukuthi iZimbabwe ilabanikazi labo bafana labaphansi bethu, okhokho bethu abaphila thina singakabi khona. So yindlela yokubabikela ukuthi kuzaba lomdlalo omkhulu oHarare International Carnival.
Abeze-TA lezinduna bathi lokhu kwenziwa njalo ukubika kwabaphansi umdlalo weHarare International Carnival owenziwa minyaka yonke ungowokwandulela ukusungulwa owalonyaka. Izinduna zikhuthaza uZulu ukuba abofunda ukulingisela imikhuba emihle kwabokuza labo abazokwethekelela kuleli ehlukane laleyo engahambelani leyabo abeza eZimbabwe bevela kwamanye amazwe ukuzaphatheka emdlalweni weCarnival wona owaqala ukwenziwa ngomnyaka ka-2013. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
School Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama siqoxa ngokutshengisela okwenziwe ngamalunga ebandla leZANU-PF eHarare izolo. Okube sobala ukuthi amanye amalunga alelibandla ebengazi lokuthi adingane esitaladeni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele DRC umnumzana Felix Tshisekedi sekudaze uZulu walelo lizwe ukuthi aqalise ukutshengisela phezu kokungaqhutshwa kokhetho kulelo lizwe ngendlela ezithiyeneyo kuqala mhla ka-1 kumfumfu. Lezi ndlela zigoqela ukwala ukubhadala imithelo lokubhadalela indleko zikahulumende. Abantu abangamachumi amanelane babikwa befile engozini yezulu lesikhukhula kwele Niger. Uhulumende wakulelo lizwe ubika ukuthi kukhukhulwe imizi eminingi lempahla ikakhulu edolobheni leNiamey. Inhlanganiso ye-United Nations ibike yaxwayisa ukuthi inkulungwane ezedlula ezilikhulu zabantu zilakho ukusala zingelamizi ngenxa yezulu lesikhukhula leli. Lanxa abamabandla aphikisayo bekhala ngokuthi kuguqulwe uluhlu lwabalelungelo lokuvota, iningi labo kalemukelanga inyathelo likahulumende lokubhala kutsha lolu luhlu ngoba kuzasetshenziswa izithupha ezintsha hatshi ezensimbi. Uhulumende uthi uthathele linyathelo ngoba izithupha ezindala zingenelisi ukubalwa imitshina yakulezi nsuku ezasetshenziswa ekulobiseni amagama abazavota ngomnyaka ozayo. Abanye bathi lolu hlelo kumele luphiwe ithuba ngoba luza kwenza kube lamagama abantu uqobo hatshi amanye awabafayo labangaziwayo. Kodwa abanye ngababuza ukuthi lolu hlelo luzaqhutshwa kungalakuqilibezela na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu, endawonye lomnumzana Sengezo Chabangu unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-People's Democratic Party onguye oqala lingxoxo.
Ngoba nathi sikukhangela ukuthi kuzasetshenziswa i-biometric registration, kumele sibe kwazi ukuthi 70% of abantu beZimbabwe, i-population yethu, basebenzisa izithupha ezezenge. Majority of them bavela emakhaya. And lapho abavela khona emakhaya, yikho ama-stronghold ezanu-PF. So lokhu sokuyukuthi sebefuna ukuthi baye siqedisa emakhaya vele singazisavuka ngoba lanxa kuthi abantu bazathathiswa kutsha izithupha kwehlula kathesi kulama centers awe registration bakhona abantu abangalazithupha. So akusitshengisi ukuthi bangenelisa ukuthi wonke umuntu lesithupha sezenge lalabana abasemakhaya abangalazithupha bakwanise ukuthi bathole izithupha. Okwehlula khona ukuthi bazithole kathesi zonezi ezamakhadi kuyini.
Mnumzana Mpofu, nxa ulesithupha sakho esezenge awukhohlwe awusozivote.
Ya, ngokubona kwami bonathi inyathelelelo alilunganga ngoba njoba ubabushaba ngesejili ukuthi imajority yabantu balezithupha zezenge. So khonokana isikhathi kasiseko ukuthi abantu bonke laba bangabisela lezo zithupha zabazenge bathole lezo kukhunywa ngazo ezintsha. So khonokana siyindlela yokuthi abantu abaningi abasezukwenelisa ukuthi bavote. So yulimaza izifiso zabantu ngezinye indlela ezicathileyo ukuthi umuntu kuthiwa uhleke ukuvota ngoba izifiso zakho besingavunyelwa. Kodwa kubonakala ukuthi licebo lokuthi vele abantu bengavoti, licebo lokulimaza lokuvalela lokuvimbela ukuthi abantu bangazi bapractisa esingathi i-constitutional right yabo ukuthi kufanele bakhethe umuntu abamfunayo. So kukhona kukhomba ukuthi kutshengisa ukuthi u-registrar generally into yakabe vele yenza kuma-elections iminyaka yonke lana engoyosedareta lelo hlelo uqhubeka ngayo siya phambili noma athi sebuya sefika kwelinside. So ikulimaza abantu lokhana abakwenzileyo. Isikhathi kasikho ukuthi abantu bangakwenza lokhu batshintshe lawo makhadi bafakela batshintshe lezo zithupha bathole lezi ezifunakalayo. So kulobunzima obuzoba khona la.
Kodwa mnumzana Chabangu, nxa sikhangele umthetho lo uzathinta konke labezanu-P F, pho manje nxa kuyikuqilibezela kuyasebenza njani?
Izanu yinyamazana ekade ikupower since 1980 and inyamazana efundele ukugcina ipower, inyamazana ekwaziyo ukudinga ipower, inyamazana ephila ngepower. So asikhulumi ngenyamakazana ngoku sinanakazana kwenyamazana sikhuluma ngabanikazi bepower abayibo abayin charge ukuthi lamhlanje liyathi lisiye emdlalweni lingamaqembu amabili omunye wabadlali bezanu uyasukuma ayetshintsha ama-goal post awafake ngale wena usuzama ukuthi ugijima ukuthi ubuyizohlohla kwesinye isikhathi ahlubule inguba ayigqokileyo afake eyoburefu kwesinye isikhathi ahlubule afake eyobu-assistant ref where they are strong bazamake sure ukuthi bazafaka ama-centers abe baningi abakhuthaza abantu babo ukuthi babuye bazotintsha izithupha zonezo kube sokubuya-ke ngapha ngakithi komnyama obambile esivele singenye ingxenye yomhlubulo whether sisithi siseZimbabwe by birth but ngokuphila kuba-foreigners emathebeleland kuzafica ukuthi kuzabe kule center eyi-1 kumbe ingaze yaba khona ngoba bazama ukuthi ba-differentize abantu bengaze babe bayivota so ngokwehlukanisa bazakwehlukanisa abantu ngomhlobo bayehlukanisa abantu ngolimi bayehlukanise abantu ngendawo yokuhlala they are good at that abantu bezanu-PF this is how they have managed ukuthi vele babe belokhu bekukhona kwezo babe lokho bebambile indambo zokubusa ngendlela zonezo ezintathu engizichambileyo.
Mnumzana Mpofu, singathi amabandla aphikisayo angatshela njani uZulu, akhuthaze njani uZulu ukuthi ayibhalisa nxa izatshelwa ukuba ivoti yabo ivele isitshontshiwe?
Ya, kunzima khonoko kodwa akumelanga bathe bakhombe batshengise ukuthi sebehlulekile. Amabandla ezombusazo aphikisayo ebandleli kuthi kumele kumarali abo kuba bakuqinise kolokhiyana.
Umnumzana Cassius J. Zisimana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obexoxa endawonye lo mnumzana Sengezo Chabangu unobhala wenhle obona uqoqwa kwenhlelo zebandla le-PDP. Umkhokheli webandla eliphikisayo elisacathulayo eleZimbabwe Economic Freedom Fighters umnumzana Innocent Ndibali utholakale emsulwa namuhla ngumthethwandaba kamantshi kobulawayo kucala ebeletheswa elokwephula imigoqo yevisa yakhe ngokuhlangana lentatheli izindaba ezichasisela ngebandla lakhe. Undibali ubotshwe kumaviki amabili edluleyo kobulawayo njalo ekugqitshweni kokuthoniswa kwakhe kunsukwana ezedluleyo. Amagqwetha akhe acela inkundla ukuthi ilahlele licala. Esipha isinqumo sakhe namhla umantshi unkosikazi Sithembiso Ndlovu uvumelane lamagqwetha kaNdibali. Le gqwetha likaNdibali umnumzana Jabulani Mhlanga ekuthini akulacala eladalwa nguNdibali yena oyisizalwane seZimbabwe eselobuzwe obumbaxambulu mbili obeZimbabwe lobeNgilandi ijiwa citizenship. Sexhume omunye wamagqwetha kaNdibali oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela wachasisa okunengi.
Namhla sibe sihamba ukuthi umthethwandaba ufake isinqumo ukuthi ukhanyelisise ubufakazi obabulethwe yi-state mayelana lecala lonelo. So thina sasibona ukuthi vele akulacala elikhona kwakungela vele isizathu sokuthi ubaba uNdibali vele ecasise or ukuthi sithi ngesikhiwa enike i-defense yakhe. So sayenze ithiwa yi-application at discharge and close of the state case. Nxa ukhangele yikho lapho nxa sesikhangela ama-policies ayingahambelani le-constitution yeZimbabwe. I-constitution kathesi iyakubeka kube kucace ukuthi isizalwane saseZimbabwe umuntu owazalwa seZimbabwe unakho ukuthi ebe akhoya amanye ama-citizenship i-dual citizenship unakho ukuthi ube le-dual citizenship nxa uyumZimbabwe entitled. So sikhuluma lo muntu ole-British citizen kodwa engiZimbabwe again, that is the situation. So sibuyile ngekhaya sokuthiwa khona wena sesikunika i-visa elilama-condition ukuthi ungayenzi lokhu nalokhu nalokhu. So lokho akuhambelani lomuntu oyi-citizen elizweni lakibo ukuthi uthawuzane kwama-conditions esivakashi wena ubuya ngini. So yikho lapho esiyabe sikhuluma ukuthi nxa sikhuluma indaba zokuthi imithetho kumele ilungiswe ibe consistent with the constitution, mina balokho besithi we are aligning, we are aligning, abantu begcina bebotshwa kunje.
Utheni kahle kahle uMantshi kwethuleni isinqumo sakhe?
UMantshi ukhulumile wabasobala ukuthi hayi ubufakazi obakade bulethwa phambili kwedale vele kungaqedakali ngoba kube kulokuphikisana phakathi kwabafakazi. Abanye besithi kuthiwa besebenza, omunye ethi hayi thina vele sincincisile nje uba kundibala ukuthi edlule lapho esikade sikhona ukuthi sizixoxele nje one-social platform immigration sisithi hhayi ubusebenza. So khonokho kukhanye ukuthi vele kungacacanga ukuthi kade vele kucanda athiwa yena waliyenza yini. Okunye ukuthi i-immigration ikhanye vele ingakwazi ukuthi ithi vele khona wona ama-conditions akhona athiwa nangevisa uwaphambayisile yiwaphi akhona. Kade kungacaci kungekho kusukala ukuthi yiwaphi ngoba owe-immigration bekhetha ukuthi hhayi it's common is knowledge ukuthi nxa uyisivakashi akumelanga wenze ezinye izinto, bengacaci ukuthi izinto zakhona yizi zakhona.
UMnumzana Lizwe Jamela ligqweda lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leNorth Korea liqhubekela phambili lilolonga izikhali zeballistic missiles. Ilizwe leli lisanda kudubulela emoyeni enye njalo imisayili yalo edlule phezulu kweJapan endaweni ebizwa ngokuthi Hokkaido Island ingakaweli elwandle. Loba nje iNorth Korea ijayele ukudubulela emoyeni ama-ballistic missile ngaphansi kahulumende kaKim Jong-un, kayijayelanga ukuthi ama-missile la aphaphe phezulu kweJapan. Phakathi kwama-missiles ayedlula amajumi ayisificaminwembili 80 alolongwe lilizwe leli emoyeni selokhu uKim Jong-un wangena esikhundleni ngomnyaka ka-2011, akula ngitsho leyodwa eyedutshulwe yaphapha phezulu kweJapan. Okusanda kwenzakala kwenziwe ngesikhathi ilizwe leMelika leSouth Korea elolonga amabutho eKorean Peninsula. Umongameli weJapan uShinzo Abe uthe iNorth Korea kumele ibekwazi ukuthi lokhu ekwenzayo akuvunyelwa njalo kulakho ukuthi kube lokulwa phakathi kwamazwe la. UMnumzana Jim Mattis omele uhlangothi lwezemvikela kuhulumende weMelika uthi ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lilwisana lamazwe anjengeNorth Korea alolonga izikhali zenuclear. Umongameli Donald Trump laye uthi kusobala ukuthi ilizwe leNorth Korea lidelela omakhelwane lamanye amazwe, ngakho-ke kumele ziqiniswe izijezo zenoto ezafakelwa iNorth Korea.
Lawo ngamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Eziqholo bafana ngqwangqwa, eziqholo ngqwangqwa,
asuka lo bafana bakithi.
Cholocho FC ngithembisile kunsukwane ezedluleyo ngathi nizalishayela abalandeli beCholocho ingoma kazinja ziyamluma uthi yena ngqwa leziqholoza sezwane ehaya ke iqembu lakiwo lapho uzinja. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ukusilela kwemali kuqhubekela phambili kusiba kubi elizweni. Umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa utshela idale lephalamende lelizwe lakhe ukuthi kalalwazi olupheleleyo lencazelo yokuthi kungani unkosikazi Grace Mugabe engabotshwanga. Kwanelo kwalamhlanje livalelisayo nguntungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.